icala labamini abathakelane nalo licala lokuthi kuthiwa baphathekile komnye umcimbi, umcimbi wokuthi ule intention yokukomita i-public violence nokuthi ukuthula kuleli lizwe kungaba affected. Kusitsho ukuthi bahambe bayahlabela High Court yakwaBulawayo ingoma ngesiNdebele ethi ilizwe leli ngelabobaba, kumele abafana baphume ejele. Kuthiwa i-petition le akade beyithwele yiyo bayacabangela ukuthi bebeyenzela ukuthi kube lobudlwabu. Bahamba-ke namhlanje e-court be-face awona lawo ama-charges, bafika e-court baphiwa i-bail.
Uthini ngecala abaletheswayo?
Amanyala nje, even la ukhangela iphepha langkhona icala sibili ukuthi kuthiwa abantu benzeni khonapho vela ungeke ubone. Sikuthatha ukuthi ukuhlukumeza nje abantu ngendlela ababanjwa ngayo. Enye into esengisuka nginazelele engani yadanisa yikuthi kungavele kungabe kutholakale ungane kulaba labantu okuthiwa ngama-MRP abayenza enye into nje kuthiwe ngabe MRP kufuze amapolisa asukume sibili atholakale gadlile. Kuthole ukungani ngake kuyenza umsebenzi ngoba even la ulikhangela icala langkhona ngingangena etown assuming ukuthi it's true, ngingangena etown ngihlabile sibabili. Bathiwa umbuso welizwe ungaphambaniseka ngani khona? It's an abuse of ama-rights abantu. Yikho sokutshengisela ukuthi kulobudlwangu nje lokwethuka nje ongakumelanga kube khona.
Sesikhangela udaba lomntwana yini, kuvamile ukuthi nxa umuntu ebethwele umntwana bengabotshwa bonke.
Into edanisayo ukuthi lapho akade ekhona yona i-Central Police Station I'm told ukuthi kayilamanzi as we speak right now. Umntwana utholakale esepolice station kungelamanzi, ubengatshintshanga impahla kusukisela izolo, ube esephumele kungela ndawo lapha kade ngayakhona ubunini ubevalile. Nokudla khanya kade kungela kudla and izihlobo kade zinganazivunyelwe ukuthi zingene phakathi ngoba kuthiwa abantu be-MRP banendlela abayenza ngayo kumbe bake benza ngayo e-police station. Asimi ukuthi kulecala but then indlela okusuka abathethwe ngayo iba different from indlela ethethwa ngayo wonke umuntu.
Manje umntwana ubekhangelwe mbani?
Ube lo nina othe unina sengena ekhodi wathathwa ngomunye uba oncedisileyo wathatha umntwana waphuma la ephandle. Naye umntwana ubehlaba umkhosi khonapho kuvele ikhodi yangoni isenziwa. Laphana vele kade songazela enye indlela ngoba yikho kade sokukhona. Isikhathi esandisuke esikhathi esivamileyo ma ukhangela le cala langikhona. There was nothing that could have stopped amapolice ukuthi bamnike into okuthiwa yi-police bail. Umama lo ahambe njengoba kade belegweda izolo, ahambe ayebuya namhlanje ekuseni. Kuvame ukwenzakala lokhu but njengoba ngitshilo ukuthi nami from my experience nxa ngidila la ma-cases e-MRP ngiyabe ngikwazi ukuthi indlela ekuzabanjwa ngayo indlela eyabe ihlukile nje kwezinye izikhathi kulamanye ama-cases. It's a cause for concern really.
Selibuyela imthethwandaba bayaliphika yini leli cala abalethiswa?
Uyazi ukuthi ngabe icala langkhona kule substance kade sizathi sikhangele ukuthi sikumise njani. But abantu ababili nxa uzabopha abantu ababili uthi bazama ukuthi ba-affect ukuthula kwelizwe.
Yes.
Akulacala. But anyway, njengoba i-state ingakabi ready nge-trial, we don't want to 3 AM to ukuthi baza kubamba njani. But from where we stand, nxa ubamba abantu ababili ukuthi kade behlabela besiya High Court, antsho kade bezathi befika laphana batshela ukuthi lapha e-court akuba ngumsindo, thula nini, ngena nini phakathi lenzela ukwenzani, kumbe cishana amafoni, kumbe vele into eselisenziwa. Ngingahlabela ngikhangele i-High Court yakoBulawayo, sokuze ngibotshwe.
Sesibuya kulolu daba lwabanye babo abathiwa eChikurubi laseGwanda, lithini ngakho?
Well, mina anginama-instructions yokudila le ndaba leyo, kodwa nje lami ngikhangele ukuthi nxa ngingumuntu walapha koBulawayo kule jele elikhona elingagcina icala lona elengilenzileyo, kade ngihambiselani kwenye indawo izihlobo zami zila. Umehluko lalokho esikuzwa kuthiwa kwakusenzakala ngesikhathi sabosmith suka ukuthi wayethatha umuntu amsuse lapha ayimvalela kwenye indawo ukuthi izihlobo zakhe zingabi khona, kube nomehluko lokuthi umandela wathatha wafakwa phakathi kolwandle ukuthi vele kungabi nezihlobo ezimlandayo. because umntana uvalelwa is one thing, but ukuthi lazi isobho zakho zikwazi ukubuya zizokubona zikuphathele kona kube zizwe nje izikhalazo zakho zilandele is another thing. I think there's an issue of heavy-handedness. Well, that's my view, but I don't even start it. The second thing, kona kana kade ngisho ukuthi iMRP isifuna ngani trick ngendlela ethiyene labanye abantu. Ngoba kunabantu abaseva for amacala adlula wona lawa abakhona khona. So ngenye into engani yakhuva nxa abantu uyayikhangela. Kodwa like I'm saying ukuthi angila ama instructions ukuthi ngikhangele nale ndaba, ukuthi ngiyichube ngizange ngingadvise.